isendaba ku VOA Ndebele.
La emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolosine ekuseni ngosithandekile Mhlanga siku 29 kuzibandlela 2020 endabeni zethu namhlanje unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe ubikwa echaye owesifazana ugcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale njalo usemangalelwe ngamapolisa
futhi nasala sikhanakala ukuthi amadale la amangakuhle mahluli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu laba abomongameli weZANU-PF.
Yebo, uxolo usemangalelwe emapholiseni. Ibandla leZANU-PF ligcizelela ukuthi kufanele umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Njalo wanyuswa ngubaba upresident namanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngezinto ezibaba but nxa yena sebona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise lo president wakhe asikwazi lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iphephandaba leThe Herald namhlanje ekuseni libika ukuthi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe uchaye owesifazana ogcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale ngemva kokuxabana ngodaba lwabo. Unkosazana Delight Munyoro ubikwa ehambe esikolo ukuyathatha abantwana kodwa wadibana lonina wabo efuna ukubabona. Unkosazana Munyoro ubikwa usemangalele unkosazana Mubayiwa wabika lolu daba emapholiseni njalo isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalo ngoba bengakamboni omangalelweyo. Kusenjalo umnumzana Chiwenga wethulele umkhokheli wezemthetho uChief Justice Luke Malaba izikhalazo zakhe ngesinqumo esethulwa emthethwandaba weHigh Court ngodaba lokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe. Umahluli umnumzana Christopher Dube Banda wanquma ukuthi umnumzana Chiwenga abuyisele abantwana babo abathathu kumkakhe uMary amvumele ukuya emzini wabo oweBarrowdale njalo amuphele izimoto ezintathu. Kodwa umnumzana Chiwenga uthi umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe uyisihlobo somkakhe okungabe kubangele ukuthi athathe isinqumo esimsekelayo. Umnumzana Chiwenga wakhweza lolu daba edale elimqoka ele Supreme Court akwaziwa ukuthi lizethula nini isinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akwe edaleni indaba ebondane lomongameli onjengaJiwenga indaba evele ukuphulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona i-judgment yakhona into vele eyadakalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa i-judgment yakhona ikuma-chambers kuma-judge chambers ingakaphunyiswa edaleni kodwa nxa ivele siyisibele yakhulunywa into eqakathekile vele ukuthi abantu babe kwazi ukuthi kanti indaba yakhona ihamba kanjani ngoba abantu vele bayikhangela indaba yakhona ngamehlo abomvu. Mina ngibonthi kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywe asine sithi yavuza yakhulunywa njengoba ikhulunywe isikhumo sakhona idale.
Olunye udaba akhalaza ngalo umnumzana Chiwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Chiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa. Ukubona njani wena ukuthi kungaku lokwenza yini lesinqumo esathathwa?
Antho lapha emfowethu sina sala sikhanakala ukuthi amadale la ngamanga kuhle mahluli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu labo abumongameli bezana ophiya thina ithethwane sikhalakhali sakhalakhala ukuthi isifungo esihambelani lokhetho sasingamanga kuhle so ngibona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esebona senqothiwe edaleni kedinga nje okukuvalabhala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele isifungo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi omahluli bathi try ukuzirekruza kakwenzakala ngfuna ukusekhala ngoba isifungo sisenziwe hatshi ngibona ngathi kungikhalakhala nje ukuvala iy'gabha zenezandla eliwuzayo
olunye njalo daba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaChiwenga lunga xabanisa omkhulu wabehluli uChiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba ukubona njani wena lo
ah lokhu phela njengoba institute vele so sengamandlwane udaba nalungena egudini lapha ekumthethanda baqala bakhulume bebodwa omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma judges chamber manje lapha siyazi ukuthi kwakuvele sokuthiwa khona uChiwenga uthi indaba yakho nayikhulume ngaphandle kwedala out of court umkakhe umeli wasesala lokhu ngibona ngathi mina abasozi baxabane ngoba bazile ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kule kulamafungafunga yokuthi kulobudlelwana nongavumanga kuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafani mina ngabayingene le ndaba yakhona so njemanje lokhu athiungekukhalakhala nje komuntu onqotshiweyo
lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni elo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare.
Ningakutwala udaba lokomale simo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-18 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa ibandla leZANU-PF lisithi umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa udlalisa isikhathi ngokucela umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lokudonselana okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC. Abanye bathi linyathelo elihle njalo elakhayo. Umnumzana Chamisa useJohannesburg eSouth Africa lapho ayicela khona umongameli Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa belungisise okuhluphayo elizweni okufana lokubhidlika komnotho. Uthi njalo abomanyano we-African Union labe-SADC kufanele bangenele ukuhlaziya lolu daba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ahambe ayedinga abalamuli ngaphandle kwelizwe ngokuba udaba lweZimbabwe lubi kakhulu, liyabathinta omakhelwane be-SADC, liyayithinta i-Africa, liyathinta amazwe omhlaba. Ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ukufa kwabantu ngendlala ngokubuswa kabi kuyamthinta wonke umuntu emhlabeni, ikakhulu izwe lase-South Africa eligcina abantu izigidigidi zabo abuyehlala khona ngale. Kuyadingeka ukuthi lingenele liphatheke lomsebenzi wokuguqula isimo seZimbabwe. Ngakho ke nxa iye kuRamaphosa uye lapho kufanele khona ngendlela efaneleyo ukuthi ancedise ukuba izinto zime ngenye indlela hayi lokho ezikho khona.
UChamisa uthi kafuni uhulumende wenkazatho ofana lalo esike sambona ngo-2009. Kodwa uthi kumele kube le transitional authority uhulumende ozaphatha okwesikhatshana. Ngokunjalo uthi iSADC le-AU lazo kumele zingenele. Ubona zingenela yini ngempela lezi nhlanganiso zombili?
I-African Union le sadakhe ngeke zikhulume nge-inclusive government kumbe uhulumende lwanesambona ngo-2009 kusiya ku-13. Isimo sakhona kasisafani. Lokho kuvotiwe kwedlula ngesingabo kwaya enkantolo enkulu i-constitutional court yaphuma lesinqumo esithile. Efana ngo-2013 kulokho kusalungiswa into ezinye ezithile. I-Supreme Court yeZimbabwe yathi yona kakuvotwe kungakapheli uJulayi. Kwenzeka lokho nanxa isadakhi angiboni-ke beyithatha leyo ndaba. Sokuzaya ngokuthi ubaba uJamisa uyihlela njani indaba yakhe. Angayihlela ngendlela liyane eza kwenza ukuthi i-Afrika ize zihloniphekile. Acele ukuthi kulethwe indlela yokuthi kuxoxiswane bazaphatheka, kodwa kungaba yikuthi kavumelani lokhetho loluyana olwadlulayo. Abasoze baphatheke kulokho ngokubona kwami, ngokuba angiboni ukuthi bangabantu abafisa ukuthi bangenele kulezo zinto. Kodwa okusalayo ukuthi izaphatheka i-SADC, izaphatheka i-African Union ngandlela thile ngokumenywa nguye uJamisa.
Yiphi indlela leyo engasothisa yena uJamisa labantu beZimbabwe engenza isimo esikhona sibe nganeno nxa kungayisiyo eyokubumba uhulumende wenkazatho kumbe i-transitional authority uJamisa athi kumele yenziwe?
Ayikho indlela ezavela ku-SADC kumbe ku-African Union engasuthisa abantu beZimbabwe njengalokhu kubeka, ngokuba bona abantu beZimbabwe bahlukene phakathi. Kulalabo abasekela iqembu le-ZANU-PF, kulalabo abasekela i-MDC Alliance, kulalabo abasekela amanye amaqembu. Ngokunjalo noma yisiphi isinqumo esithathwa yi-SADC kumbe i-African Union akulula ukuthi sisuthise bonke abantu. Kodwa okungenziwa engakwenza i-SADC engakwenza i-African Union yikuthi iyenze ukuthi kube ukuxoxisana okusuthisa abantu bonke. Okuzaphuma ekuxoxisaneni okusuthisa abantu bonke lokuyana sokungokwabantu beZimbabwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa lo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF, umnumzana Obert Mpofu, yena othi umnumzana Chamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa useSouth Africa. Okwesibili, kasiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe noPresident weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba upresident wethu nguye waqalisa isikhulumo lezi zePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana kweZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engala qiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uJamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU-PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele inazelele baba Tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agijimela amanye ama-president etshiyana nowakhe i-president. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulumethana upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi isiphi. Kodwa siyamanisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha. Andubana kuyiwe kukhetho, lithi ningalokho?
Kulula nxa umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lokhona uhulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka 2023.
Lo ngumnumzana Obed Mpofu unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Ugatsha lukahulumende olwezimra iZimbabwe Revenue Authority luthi lwedlulisile ngesilinganiso esiphezulu kakhulu umthelo eliwuthatha ebantwini nxa kuqathaniswa lanyake nye. Iqembu lemidlalo lakolubulawayo elokuzithokozisa ele-IASA lithi lilohlelo olubizwa ngokuthi iKretisi njalo selimanyane lomanisipala wakobulawayo ukubuthanisa abemidlalo ephumula open space kusasa i-old phumula abazabe bekulo umcimbi okuthiwa yi-esiphakeni oqalisa ngehola lesibili emini ngumahlaba and the counterpoint imbongi uTinashe Tafirenyika uVictory Siyanqoba ibolamba culture birds ivaya flanders i-camera writers DJ JB isunduza labanye abanengi nengi. Likhumbule ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe imbiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Salubona libasazi labalaleli abahle. Hayi mina nihlutshwa izanu. Izanu banje sibulelize kuthe uthathilizwa ma-1980 sasikhotha amathe kaSmith baphabadlabadlabadla izanu yachitha. Hayi aboke bephuma izanu bantu kade uophozelani izinto ezinhle eyifuna ububi kuphela vele kanje yabo nje ngafuna ukubona iphuma kuzapho. Iphume uzaphu isizila zona ukubona lokhu yadilize izinto zezaphu izaphu itshengisa ukuthi hhayi ilizwe lifuna lokhu ilima ifuya ayangena yachitha afake izikhali zayo ezaphu nazo hhayi izanu bantu yayi uphume embusweni abantu bezizwa ukuhlala kuhle.
Labo bantu sebekhala ngathi kakhulu yonke indawo abafoti bayamosha bayabulala. Abafuthi abakhuzeki manje. Abakhuzeki impela and abasela direction kumbe babekhuzile kumbe babenjani. Hayi le nto lena abantu bakithi. Yazi izokufakela amatonzi. Manje indawo esegudwini vele left and right. Yonke indawo lazi Alexander abantu bazoqala kuzisethwa. Vele angeke usasala kusaphileki sekunzima yonke indawo. Sihlala njengomvundla kuphela. Sihlala umamela ukuthi entire ngisebe ngafika. Hayi kusele nzima abantu bakithi South Africa.
Linjani basakazi? Ngikhero lo okhulumayo kulenye into ukuthi kona ukuthi ukukhulunywe phela ngezinto ezenzakalayo especially kithi kwamthwakazi angazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani lati siyakudinga ukuthi kukhulunywe izinto esikomplena ngazo ngezinto esikhala ngazo lingabi kusayide lilodwa kuphela ngoba kathe sikukhanya lina lisakaza ngesayide li-1 kuphela kubo Harare le eMpumalanga ngapha kithi angikwazi ukuthi wongkhona pho kwenzakalani.
Ilizwe leliyana elinomnotho omkhulu olokhu ufunwa ngamabhunu namanje kumbe ngithi amabritish kakhulu. Ilizwe leliyana selifuna libuyele esimeni salo lifake lakudala lisasebenzisa i-half senti lisebenzise isenti lisasebenzisa iphawundi. Yikho kodwa ukuze liphume abantu bezimbabwe abake bezama ukuthi betoyitoye izanu le vele ingasavunyelwa ukuthi ingene lema-votini iphume. Lalibona philini ilizwe elibuswa ngamasosha. Amasosha azange kabusa ilizwe. Ngoba manje izwe lingani kanje. UNkulunkulu kwatile ngezinto ezenzakalayo ukuthi bekuhanjwa kugandwa abantu ngamaphanga abanye begundwa ishaywa egangeni bagqitshelwa lapha lawo. Abantu bagqitshelwa kudala sukusela ngegugrawundi lamanje abaziwa ukuthi bakuphi. Baye kube seyarojwa mase kuya ama-voti. Kuphekwa ingoma benikwa amathambo 1111 benikwa amagogogo 1111 amagogogo lawa banikwa futhi avele engasiwe wabo ejonje umbulo obuya USA ozosiza abantu bona bejike campaign hawo abantu ezimbabwe bake bevuke kakhulu abantu mine ngibona ngathi sengathi babulalizwe ngamandebele amandebele ayizithutha yabona amandebele amandebele ayizithutha kakhulu ungafika nje efamilini ubabulale bonke kusothi bayi-10 ubulale 6 kusale 4 after 2 years ubuye ufika uthi vivazano wanika amabele lethambo elilodwa belikhuguze elenkomo sebejabula bathi izano right wakubona phi lokho amandebele yebo yabona thank you
Bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Hawu ezimbabwe asazipiki yophetha ngani nje lokho kuzophelela kuphi ngendlela isimo esiba ngakhona. Ah abantu base basemlilweni. Kaya kuyachisa, Zimbabwe kuyachisa, eGoli kuyachisa, asikwazi kuphi. And njengamanje sokuwesi ngendlela abantu abayenza ngakhona. Hayi sekuze kungakube ngale izinkokheli zakhe ezixekisa amakhanda njengempukane. Zihawukela abantu zibazwile, abantu bathwele nzima. Kona kube ngakuthi kuyakhe ucelwe sike sikhulume la emathupha lo muntu lo mnangakwa lo sike sinabenzomtshela live da indoda zama ukuthi ukhuphula amashokisi ukhipha ugogo labokhulu bakho la uphume esikhundleni ufaka kwabanye abantu abangenza ngcono kulawo kube ngawuthi kuyakhulunywa la like lisizame le bantu be studio 7 sike sikhulume la lo mnangakwa lo simtshela indaba zakhe thina
ngikhuluma lo Daniel ku studio 7 ngithanda kubingelela abakithi ngalena emashumba ekezi Ngilela umalo mami wase mashumba osasikhwelele ngithanda ukulibingelela lonke bantu bemashumba emalayinini hayi mina ngiphilile ngiphilile kahle
salibonani basakazi abahle mina ngidabuka ngapha ngaseplumtree mina engithanda ukukhutshwa kakhulu okungabe kuyangikhathaza enhliziyweni yami Hayi izo lezindaba zamaschool fees ukuthi akhutshuliwe phezu kwalokho abantwana bengafundi. Hayi lokho kezo sisubuhlungu yazizana sitholele ubhulo shimo. Hayi sithwele nzima wasakazi. Hayi ngiyabonga lami.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithatha leli thuba njalo kwamukela abasilandela kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele lapho esilive streama khona. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele World Health Organization ithi izathatha isinqumo namuhla ngolwesine sokuthi igcikwane le-coronavirus elihlasele eChina ludaba okufanele luphathwe ngokuphuthuma emhlabeni wonke na i-Global Health Emergency. Ngeviki edluleyo inhlanganiso le ibithe idaba lolu alukafiki kulelo zinga. Kodwa kathesi njengoba selihlasele abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha njalo lanxa inani labahlaselweyo phandle kwele China liphansi kwesatshelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka. Amantombazana angamawele azelwe ebambene esifubeni lesiswini kwele Nigeria ayehlukanisiwe njalo aseziphilela kuhle. Ingcwethi kwezempilakahle kulelo lizwe zithi bekungalula ukuhlinza abantwana laba uMercy lo Goodness abalenyanga ezilithumi lasikhombisa zokuzalwa lanxa kuphumelele. EKenya intethe eziningi zihlaselelelo lizo lapho izidla izilimo lokunye okungabangela ukuthi kube lendlala enkulu kuzigaba ezithintekileyo kungaqhubeka. Omunye umlimi ubikwa isithi wayekhangelele ukuthi uza kuba lesivuno isithexaxa kodwa wavuka kwelinye ilanga kungasela lutho intethe sezigcwele emasimini akhe lapho ezadla umumbu amakhabe kanye lokudla kwembuzi lenkomo zakhe. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane ngokuthonisiswa kumkamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo olokudinga umongameli.
uTrump engami lama conservative ethe go through impeachment lay okukhona ukuthi kambe abantu bazamthatha njani uTrump bazamvotela yini bona abantu abamvotelayo ngobuningi babo okukhona ukuthi eqinisweni abantu bazamvotela ngoba ukhangele iconstituency eyivotela uTrump uTrump eAmerica usevuselele usinga olobandlululo into ze-racism kakhulu so abantu bonabo iningi labo abayibona abasekela ubandlululo baningi phela e-America bangemva kwakhe uTrump kanti-ke kulabanye abantu vele emdabuko wabo abangabantu be-republicanism beni ngemva kwakhe uTrump so kangiboni ukuthi eqinisweni nxa uTrump engasakhitshwa ngehofisini ukuthi impeachment lay is amafektha kakhulu kukhetho luzayo
ubona ingani bandla lona elama-democrats lalo ngaba losekelo olulutshwana ngalolu hlelo
okusobala yikuthi ubufakazi obulethwa ngama-democrats sokusiya ngokuthi yona isenethi thini ngoba ubufakazi obukhona eqinisweni abuthandabuzeki ubufakazi obulethwa ngama-democrats ngecala likaTrump buphelele sikuthi ukuthi kuyikhothi nje engathathi isihlangothi ikhangelela kakhulu kwezombala lomnotho lenjongo yayo vele yona ngwayo i-republicanism we-republican party ama-democrats abengeke ahlangana bevumelane konke ukuthi nomuntu kulecala icala lingekho abanye bebeyakwala ngoba ngabantu abale-conscience eziqondileyo iningi labo so icala likhona
njalo nje obukhuluma ukuthi abanye bale-conscience siyake sibone eminyakeni edluleyo ukuthi lanxa umuntu engowebandla lama-republicans engavota lama-democrats kumbe ama-democrats evote lama-republicans ubona ingani umongameli Trump useguqula yini ezombusazwe kwele melika kumbe kuyadlula
nayo hayi ukhatshana sibili ukuthi ukhatshana sithandekile angikhulutha amandla okuthi akwenze lokho ulawo ngoba okwakathesi ngibona sengathi ukuhlakazeka kwezizwe ze-America kuyaphambili ngaphansi kombuso wakhe uTrump.
Lo mnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yes, sizwe umculo wembongi ubongani ncube.
Ukulima kuphela ngikuphakuleni ningabagodla abageza izitsha ngingadli amasilincisabela usayo kunabaziyeke zilale egangeni ningabakhohlwa abanqeku zamakhanda likhuluma kunabanikine ngokuzayo ningabakhohlwa abantu kunabalikhohlwe lani ngingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa ngingakhohlwa nokuthi ngithele ngingakhohlwa ngingakhohlwa Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi yaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isithwalo uqhwalile umlilo wamasela kawothiwa ingaxotsha amasela ukuze kujontshelina ingaxotsha abacindezeli ukuze kuncindezelelina ingaxotsha ababandlululayo gedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo ingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani ingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa ingakhohlwa nokuthi ngithele ingakhohlwa ingakhohlwa
inzwisa yembongi ubongani ncube esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
ngibongana na